So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi. Iningi likhala ngokuswela imali
ezitolo. Impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu nxa sikhangela lezi ezokudla ama groceries. Kodwa ke uhlupho silinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igcikwane le-coronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ukuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo izilimo zizawonakala ngokudoda.
Ngoba wakhala umumbo wokuqala khona virusungula omunye balise ukuthi bengahlakula nxa kuviki elizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi. Iningi likhala ngokuswela imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liphakathi kobhubhane lweCOVID-19 olubangele ukuthi ingatsha zomnotho elizwe eziningi zingasebenzi ngemfanelo. Lezi sebenzi zingatholi iholo lebonus. Sicoxe lomgcini isihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU esigabeni seWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngasinanzelela ezitolo impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu nxa sikhangela lezi ezokudla ama groceries siyabona ukuthi izitolo zonke ziwe zistokile sibili kakhulu. Kodwa ke uhlupho esilinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla. Siyananzela ukuthi sokulala indaba yokuthi abantu bayathenga lo bangayiphi currency enale yangakithi izim dollar kumbe irand kumbe iUS dollar. Khonoko sokutshengisa uhlupho sesibalala ukuthi abantu abaningi iUS dollar balayo, abaningi balayo enale imali yethu yangekhaya futhi layo kuyimali yeswipe. So ungananzelela intengo yezitolo eziningi. Nxa usuthenga ngemali yalapha ngekhaya bayakhweza kangaka intengo. Ukuthi kuyindlela yokuthi bafucela abantu ukuthi basebenze imali yemzini iUS dollar. Kodwa iqiniso ukuthi abaningi abantu bavele besebenza beholena libond. Uzananzela ukuthi okugcina kubadulela ke sebesehlile ukuthi bazithengele ezompahla ngoba iUS dollar bengelayo. Njalo futhi nxa ungela cash usebenzisa iswipe. Kulezinye futhi izitolo sizinanzela ukuthi nxa usebenzisa iswipe intengo yempahla iba phezulu.
Izisebenzi ezithole iholo lebonus ziningi yini?
Siyananzela ukuthi ibonus azithola ngendlela yakhona. Uzananzela ibonus sikhangela ukuthi kube imali yokuthi kube yi-13th check njengoba besitsho. Kusitsho ukuthi kufanele ukuthi umuntu onikwe ibonus anikwe imali elingana leholo lakhe lenyanga. Kodwa ngenxa yomumo esiwunanzelelayo lonyaka, bakhona abanye abantu abanye abaqhatshi abahle banganiki abantu ibonus. Kube labanye abanganiki ibonus egcwele ingcebe ethi siyakunika i-40%, abanye bathi 50%, abanye bathi 60%. Ngokunjalo kwenza impilo yezisebenzi zibe nzima. Futhi ungananzelela abaqhatshi abenza njalo bayakhala ukuthi hayi into azibangakuhlele yananzela kube le COVID-19 le kwaba la ma-lockdown i-production zethu zehla zaya phansi. So ke abantu abaningi kuzisebenzi bayakhonona. Okokuqala vele abantu bahola imali engatsho lutho ngoba ngananzela thi singasikhuma i-forward data line imali okufanele ihole umuntu ophansi siyayinanzela ukuthi kube 18,000 siya ku-20,000 ngenyanga. Vele abantu abaningi abayiholi la i-10,000 abaningi abafiki kiyo. Kodwa phezu kwalokho futhi babuye bancitshe ibonus. Kutshengisa ukuthi izisebenzi lonyaka zisizadonsa nzima lezi muli zabo. Okwenza impilo yabo ingabinhle kusitsho ukuthi le Khisimusi le abasoze bayikholise ngoba bengatholanga imali ekhaya labantu abancedile.
Ngokubona kwakho ikhefu lele leKhisimusi lizaba linjani elalonyaka?
Ngasinanzelela ikhefu leKhisimusi lonyaka likhanya lizaba likhefu elingalihle. Okokuqala singananzelela njengoba sesithile ukuthi okokuqala siphakathi komkhuhlane ohlasele umhlaba wonke lo weCOVID-19. Into yokuqala esiyinanzelelayo kutshengisa ukuthi imikhosi eminingi ejale kwenziwa ngabantu izabe ingekho lonyaka ngoba abantu befaka umgwaqo ukuthi abantu bangathelelani lo mkhuhlane. So kusitsho ukuthi omnye lomnye sokufanele ahlale le muli yakhe endlini, kodwa nxa sekunanzelela kuzaba lokunzima khona phana ngoba njengoba sesithile ukuthi abantu imali abalayo, kusitsho ukuthi imuli eziningi ikhefu le izaba yikhefu ofanele bayikhohlwe masinya ngoba kuyikhefu abazabe bengajayelanga ukudla lokwajayela ukuthwala ngekhisimusi. Sinanzela futhi thina njengabantu abansundu sile ndlela yokuphilisana eyokuthi sihlale ukuthiwa ngama-extended families okuthi silabantu abasemakhaya okufanele sibone ukuthi siyabancedisa ngokudla kwekhisimusi njalo sibone lokuthi siyabavakashela. Kuzaba nzima ukuthi sibavakashele ngoba nxa sibona la bantu bamabhasi labona abizimoto ezithwala abantu zibasa emakhaya sezithaja futhi ngayenalo imali yemzini bafuna i-US dollar kumbe bafuna i-rand enalo imali engekhoyo ebantwini. So sisho abantu abaningi leli khefu lizabe lili khefu nje ngebizo kodwa eqinisweni lingafanele leminyaka yonke ngoba abantu bazayo lokulamba okukhulu ngoba imali bangelayo. Kodwa impahla njengoba sithilo zikhona sibili kodwa zithengeki.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lezempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labantu laba ngabadabuka eHarare abafika phose ikhulu 97, kulandele koBulawayo okulaba ngamachumi amabili 20, leManicaland elechumi lasithoba minombili 18. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise uZulu ngomgqibelo ukuthi uhulumende uhlela indlela yokwaba ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus nxa ingafika elizweni. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zevandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi udaba lwakhe alukhweza emthethwandaba ukumisa umhlangano we-Congress yevandla lakhe luzahlulelwa emthethwandaba kuyona le iviki. Ivandla le-MDCT lona lalo ledlulisele phambili umhlangano walo owe-Congress ukuthi wenziwe ngesonto ezayo. Abanye kade besithi ukudluliselwa phambili komhlangano lo kungaba kubangelwa ukudonselana kwenkokheli kumbe ukuswela inani lamalunga athiwa ngesekelo sombuso webandla kumele libe khona ukuze kwenziwe lomhlangano. Kodwa umkhokheli waleli bandla unkosazana Thokozani Khube utshele intatheli zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Izinto eziningi kodwa iviki elilandelayo leli silethemba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume ngokunye okumangalisayo.
Abanye bebethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli, ngingathi ngalokho
akulanto enjalo. Akulanto enjalo njengoba sibona nje sihlangene lapha sijabula silungiselela ukuthi umdlalo wethu ube ngokunye okumangalisayo.
Lo ngunkosazana Thokozani Khube umkhokheli webandla le-MDCT. Zakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elinangayo izilimo zizawonakala ngokutoda. Sixoxele sakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya.
Emasimini khona siphuma ngoba wakhala umumbo wokuqala khona vele usungula. Omunye balisa ukuthi bengahlakula nxa kuviki elizayo.
Emasimini kona kumi njani?
Izulu liyana sibini mfowethu liyani izulu lapha lapha lapha.
Ngokubona kwakho indlala ingaphela yini ngomnyaka ozayo?
Nxa izulu lingana liqhubeke lisina kahle lina kakhulu makhala ama-millimeters akhona 50 millimeters zingaleli kade licina leli ligcine ebuthangi leli zindu zote kaziza hamba la kukuya kungatuta kwezi inda unga ringana alikubia risina nga nuduslopu kota ringana ichichubuna ema sabatina ayabanyi wangavuna sivi kota singesi chibuwa nguba katesi kusisa kona kukala ukuthi abantu bephume belime ngabe kusisho ukuthi ngomumbu kumbe usemphezulu wamadolo kumbe inyawo ukuthi ngabe yesiyathi ukuthi naye bengavuna abantu
benelisile na ukulima abantu ikakhulu nxa sikhangele intengo yenhlanyelo
bayenelisile kodwa into eyayenzakalayo izifuyo mngani wami zafa zimfowethu kuzwayo abantu bangena bafunda ukuthi awugatyombo ilofumbudza lana bangena kuyo ngoba wayevumela ukuthi 13 musobho bangena sivini awugatyombo bamchayile inhlanyelo hayi inhlanyelo abalayo abantu azange bethole inhlanyelo bayakhala ngenhlanyelo ayikho izulu nje liphomba ukudlaliseka emoyeni silibona lisina kodwa kwezinye indawo bazamile ukuthi inyawuthi befake onyawuthi lawa phansi
okokugcina ubona njani ikhisimusi le ezayo abantu bazayidlala njani
ikhisimusi hawu ikhisimusi eyi kuzima ngalolu bhubhane olukhona i-COVID ayivumi sibili abantu hayi vele umumo wakhona awuvumi vele awuvumi mfowethu ya kubi phandle la kubi ngoba ukudla senkuluma ngokudla vele akukho abantu bayasukula ayikhisimuzi ye lapha lalapha kwabanye angazi kumba abathunyezile izimali ngabaphethe emazweni but umuntu kwazana nje kona la ngoba thina abaningi vele besiphileka ngokuthengisa ombhida lani lani so sasizachaka from umachi khonaphana hhayi iningi nabantu hhayi akula lutho bakithi ikhisimuzi zayizuya kumakhelwane abathunyezelwa lazo izimali angazi omalayitsha kumbe nxabeza kumelele ukuthi njengokuqala uDisemba bephuma beleta kodwa angaboni imali yesholidi cruiser beyathumela nje amamali ngabomkuru labomkuru labantu yikho ngikubonayo ikhisimusi hhayi kukho konke nizobinyelela bonke abantu bakithi ngithi hhayi ke liphephe thina ngapha imfula kuphela yiyogcwalayo kakhulu laba abachaphanga ibhiji le kabubi hhayi kuthangi amanzi akhona bechapha phezulu ilingana ngalolu hlobo kuzahamba into eziningi abantu bephephe izingozi izulu liyaduma kakhulu kunokho abaqonqoselayo abomkhadi ukuthi kuyikho hhayi babetha khona bengathi lilomoya balikani sivini izulu liphephe bakithi ingalibali abadala bami khona ngabalalela kakhulu umsakazo kumalaba umaziwa ngibhode ikhezi wonke naliyana yize ingene egohole kongwenya ingene lakithi khona bedaluka iwod 19 wonke ngongwenya oshuma khona lepichiya le kuthiwa kusegwaluba bawuthanda umsakazo wolu malum ami khonapha eduze idaluka usasithovile kuze pechiya usa-Eric uchooks hhayi ubambele umsakazo siyabonga kanti inhlelo zethu zinhle abantu bawuthanda umsakazo ngiyakubonga lokho
umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eLupane le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi ele Germany ngelinye lamazwe asezavimba izizalwane zakwele South Africa leze eBritane ukuthi ziye elizweni lelo ngoba amazwe omabili la asevumbulule omunye umkhakha we-coronavirus obukhali njalo othelelwana lula kulalo obuvele ukhona iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulabantu abambalwa abalimeleyo eBinga kulandela ukuwela emgelweni kwebhasi yeCag Travelers Bus lingozi yenzakale izolo ntambama emgwaqweni weCrossdede Binga ngemva kokuba ibhasi le yehluleke uqansa intaba duze lomfula uGwayi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sangibonani kustudio 7.
Mina ngayilwela inkululeko aphansi kwe-Zipra Forces. Into yakuqala engayibonayo eyaba yimistake eZimbabwe ukuthi sesithola uzibuse. Akuzange kube lokusebenzisana phakathi kwezano lezapho. Unkomo ngumqali wendaba wayefanele ebabo esikhokhele, hayi ngokubusa, hayi ngokuba yilida upresident, no, ngombono wakhe owaye ubonile ekuqaleni ukuthi iZimbabwe icindezelwe. Ngemva kwalokho akuzange kube khona ukusebenzisana kwaba yikulwa lokhu nalokhu okusukusibangela namhlanje silokhu singala direction yokuthi kathi iZimbabwe ukuze intshe sasiyilwela kuyini. Yebo, ababili abathathu bayakubona, kodwa sasingalweli abantu ababili abathathu. Angazi ukuthi khona lapho singakulungisa njani khona lokhu, ngoba kuyinkinga vele enkulu empilweni yamaZimbabwe.
Salibonani basakazi beStudio 7, sanibonani nonke eStudio 7, sanibona. Mina ngiyanimamela ngilapha eJohannesburg, Yebo basakazi beStudio 7, bengicela ukuphawula lapha ku mina ngisaphotha isikakhulu ngisaphotha iMBCT ekaMakhuphe noMonzola noKomichi. Yizo ezami lezo engisaphothayo ngilapha eJohannesburg. Bese ngibheka laphana kuZanu. Hayi, Zanu ngokubeka kwayo umthetho iyenza kahle kakhulu ukuthi ibeke umthetho. Kuba kuyibuthi Zanu ayibeki imthetho okhona oqinileyo, kuba iMDC Alliance kaChamisa kuba yasilethela iGugground second wave. Kuba uChamisa wesele wasehlisela iGugground, kuba abantu bonke bona laba nje abasupporta uChamisa besemathebeleland, kuba vele basupporta ngokumesaba vele uChamisa kuba wabuya sezosijaya singabantu bakamakhuphe khona nga. So siyabonga izano ngokubeka umthetho oqinileyo ekhaya eZimbabwe. Ngiyabonga.
Ayisi yezwa uCovid-19 eZimbabwe bakithi shuwa, hey abantu bakithi bake balandela imlayo shuwa, siyesaba ukuphelwa isitobo nabangane baphelile shuwa, sicela uJehova shuwa ngelele. Hawu, siyayizwa sibili mkhosi balila abantu benkosi, Jehova laye kangelele bantu kudlulele iCovid-19 bantu. Aya, siyacela shuwa ukuthi uNkulunkulu makangenele kudlulele iCovid-19 le. Hayi, siyacela abantu benkosi ukuthi abantu balandele isiqondiso zikahulumente ezishoyo ukuthi sivikele yona iCovid-19 leyi. Njoba nasi lokhu isabalala kobulawayo kithi ekhaya eZimbabwe, esicela uhulumende bantu.
Ya, hayi, at least imake ngasenzela $10 and $15 US dollar kungcono ukuthi ma imali akhona ebingcono kakhulu. Hawu, le ayikhona manje hayi iyadura. Same. Abasizwele. Linjani bantu be-67, masakazi be-67. Ya, lami ngivumelana layo. Lubaba luyoqeda ukukhuluma manje lokho ukuthekwa kwabantu i-COVID-19. Ya, vele i-$60 US dollar yimali eningi kakhulu. Bona ngaba balinganisile ukuthi bona ngitshe ukuthi bona kuthiwa i-130 to 120. Imali le i-130 yimali ekuthi umuntu akwanise ukuyenza. But lapha kithi eZimbabwe i-60 US dollar imali eningi kakhulu. Imali eningi kakhulu. So i-government kayizama ukwehlisa imali ukuze abantu bekwazi ukuthekwa bonke e-border. Kodwa nxa beqhubeka bedura kaniso vele abantu bazoshayiseleni, vele abanye bazodiliza tisheti zamanga.
Siyabonga balaleli benkosi, siyezwa iRamakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo abasalayo, ukuthi siyesaba lathi kuhambe ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini. Besilesifiso siluyabona izihlobo nabangane labantwana, kodwa siyesaba siyathi siyafika khona lumlanga kwethi lockdown ususiya ngaphi.
Hayi sisase lovalo. Asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezivuneka ngayo hayi. Amboni mina umuntu othe ngakhona lezi mali ezivuneka lapha hayi. Siyacela sithi ngaba sizwela kodwa lokho bantu benkosi. Hayi basizwela izimali nezesikhulunywa izingaka ngeke sizigone. Mina ngikhuluma ngokhupe silami seHabron lapha hayi Ramuthu hayi. Kama nkosi kona sifuna ukhuphe hayi siyakhala bantu benkosi hayi basizwele bantu benkosi sifuna ukubona izihlobo labangane labantwana siwa sesile thina manje sesile minyaka mina njengamve sengilomnyaka lezinyanga ngikhona la ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April ukuhamba hayi kwavaleka sengathi agazi ngithi kumbe kuzathi nakho lapho December nakho manje bread wesi futhi hayi besicela ukuhulumende bangenele bantu siwa hayi ngibhadala lezi mali angeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezemaphu dalapha kunzima siyesaba silwe sesifiso sohamba hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona siyabonga balaleli benkosi siyezwa iramakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo abasalayo ukuthi siyesaba lathi kuhambe ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini besile sifiso silukabona izihlobo labangane labantwana kodwa siyesaba siyathi siyafika khona lumlanga kwethu lockdown Ususiya ngapi? Hayi sisase lovalo. Asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezivuneka ngayo hayi. Amboni mina umuntu othe ngakhona lezi mali ezivuneka lapha hayi. Siyacela sithi ukuthi ngaba sizwela kodwa lokho bantu benkosi. Hayi basizwele izimali nezesikhulunywa izingaka ngeke sizigone. Mina ngikhuluma ngokhupe silami seHabron lapha hayi Ramuthu hayi. Kama nkosi kona sifuna ukhuphe hayi siyakhala bantu benkosi hayi basizwele bantu benkosi sifuna ukubona izihlobo labangane labantwana siwa sesile thina manje sesile minyaka mina njengamve sengilomnyaka lezinyanga ngikhona la ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April ukuhamba hayi kwavaleka sengathi agazi ngithi kumbe kuzathi nakho lapho December nakho manje bread wesi futhi hayi besicela ukuhulumende bangenele bantu siwa hayi ngibhadale lezi mali angeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezemabhoda lapha kunzima siyesaba silwe sesifiso sohamba hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi inkulungwane zezizalwane zeMozambique ziphakathi kwendlala embi kakhulu kulandela udlakela oluqhamuke esigabeni seCabo Delgado. Ihofisi yomanyano United Nations ebona ngezelungelo loluntu ithi ikhathazwa ikwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende weThailand lapho osekuboshwe abantu abedlula amachumi amathathu lanhlanu besethezwa umlando wokweyisa imuli yenkosi yalelo lizwe. Kwezemelika, idale leCongress lize lavumelana izolo ebusuku ngokwaba imali ezaphathisa uZulu ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 egoqela ezaphiwa umuntu ngamunye imali engamadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Amabandla omabili amaDemocrats lamaRepublicans avumelene ukuthi imali emele isetshenziswe ukuvuselela umnotho wesizwe ibe ngamabhiliyoni afika phose i-trillion elilodwa $900 million. Kunjalo nje lokhu kuhlatshwa izisebenzi zempilakahle labanye abakuqala ijekiseni yokuvimba ukuthelelwana igcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Phithizela Ngcobo.
Ngombono wami ijekiseni le e-coronavirus ingeza lobuhle obuningi ngoba kukhanya iyasiza abantu mase beyihlatshiwe. Yebo sibo bonke abayithabelayo, abanye abayithokozeleli, abanye njalo bathi inqabe khangela nje ngenkolo zabo asotwenhle, kodwa mina ngombono wami ijekiseni ezasisiza sona.
Usuke wachayisana yini lo muntu ohlatshiwe ijekiseni leyi kumbe ukuzwa ukuthi bathini? Kukhona yini okwenzakalayo umuntu angahlatshwa?
Okwamanje kakho esenhlangane layo ohlatshwe le ijekiseni. Kodwa sizwa kuthiwa abanengi abasebenza ezibhedlela kumbe abahlala lapho kugcinwa khona sebekhulile yibo ke abaqalayo ukuyithola le ijekiseni. Sike sathola impiko ukuthi bakhona abanye ethi nxa sebeyihlatshiwe ingahambi kuhle lawo ngesilungu abathi khona i-allergy. Sizwe kuthiwa kwake kwayenzakala lokhu ebilithani. Ngapha bakhona babili abangazange yahambelana labo kuhle. Lalapha emele kukhona omunye budele Alaska sizokuthiwa kube lokufanayo. Kodwa hhayi abaningi njalo kukhanya kubahambela kuhle. Kuvele khona kunjalo empilweni. Asithi sonke imizimba yethu ayivumi into yonke ngokufanayo. Ikho nje abanye bengadli okunye, abanye besidla okunye, kuvele kunjalo empilweni.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Maryland. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave. Uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, iningi likhala ngokuswela imali. ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane le-coronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo izilimo zizawonakala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.